Kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 31 zibandlela 2017 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Inhlelo lesizenza lapho okulabantu bona laba abaningi kakhulu kuma towns singathi airport eHarare lapha ku avenues lapho kulalaba abadinga igolide abasebenza kakhulu ngaphansi komhlabathi emini kodwa ntama amabaya bephansi. Siyazama ukuthi ke silethe uhlelo silethe amanensi abazabahlola igciwane le-HIV.
Abenhlanganiso ye-National AIDS Council bathi sebesabalalise uhlelo lokuhlola abantu igazi kusihlwa.
Kona kuqakathekile ukuthi sibakhuthaze ngoba kathesi bona bazibona behlupheka nje ngendaba ze-economy kodwa bafuna ukuchasiselwa ukuba kungenelana njani le ndaba ze-politics ndaba zombusazwe ukwenzela ukuthi bona bephatheka lapo.
Abasakhulayo sebekhuthazwe ukuthi babhalise ukuvota ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo njalo baphatheke kwezombusazwe ngokugcweleyo. Ikomiti yedalele ephalamende isivumelane ukuthi amalunga edale kunye labaphathi ntambo sokuzamele baveze inotho abalayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ye-National AIDS Council in Zimbabwe bathi sebecabange ukusabalalisa uhlelo lokuhlola abantu igazi ukuba lilegciwane na oluqhutshwa kusihlwa phansi kwesihloko esithi Moonlight Testing ilizwe lonke kulandela ukuphumelela kohlelo lolu eHarare lakobulawayo. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eHoliday Inn oqoqwe ngabohlangothi olubona ngezamalungelo oluntu kundaba zegciwane lengculaza HIV AIDS Human Rights and Law Project enhlanganisweni yeZimbabwe Lawyers for Human Rights zeTelechara. Emhlanganweni walamhla bekukhangelwa ukuphumelela kokusebenza kohlelo lukahulumende kwezokudinga indlela zokulwisana lokusabalala kwegciwane elizweni kanye lengculaza olweZimbabwe National HIV and AIDS Strategic Plan 2015-2018. Umqondisi kwezokuhlolisisa inhlelo eziqhutshwa ngabe-National AIDS Council uMnumzana Amon Mpofu utshele lumhlangano ukuba luthathelwe phezulu lolu hlelo oseluleminyaka emibili luqalile.
Yes, sinanzelela ukuthi bonabo abantu ikakhulu imisebenzi yabo ikhona ntambama kutsho ukuthi emini babe bephumula. Kuyikho-ke siyazama lathi ukuthi inhlelo zethu sizilethe ngasona leso sikhathi ntambama nxa besemsebenzini wabo. Silalokhu esithi i-moonlight testing lapho esibuya le nhlelo zokuhlolisisa singathi thina i-HIV testing. Also siletha inhlelo zokukhansela ukuthi sikhulume labo ukuze bathole ama-ARVs.
Ethi ngaphambilini bekuzima ukufinyelela laba bantu njengoba besebenza isikhathi esehluke kwesabanengi.
Inhlelo lesizenza lapho okulabantu bona laba abaningi kakhulu kuma-towns singathi airport eHarare lapha ku-avenues njalo lendaweni lapho kulama-gold mines lapho kulalaba abadinga igolide abasebenza kakhulu ngaphansi komhlabathi emini kodwa ntama amabaya bephandle. Siyazama ukuthi ke silethe uhlelo silethe amanensi abazabahlola igciwane le-HIV. Lokhu kuyasincedisa ukuthi bona labo bantu yibo abakhanya belemali njalo yibo abakhanya behlanganyela kulokho kwemacansini bengazivikelanga. Ukuletha lezi nhlelo kuzabancedisa ukuthi bathole ukwelatshwa njalo bathole ulwazi lokuzivikela.
Abendaki bathi lolu hlelo lwamukelwe ngenjabulo enkulu nguZulu ikakhulu labo oluqondiswe kibo ngoba bebeswela isikhathi sokuba bayehlolwa igazi ukudinga ukuba balegciwane na loba hatshi kanye lemfundiso kwezegciwane ingculaza lemikhuhlane ethelelanwa emacansini yengulamakhwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abasakhulayo sebekhuthazwe ukuthi babhalise ukuvota ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo njalo baphatheke kwezombusazwe ngokugcweleyo. Inkuthazo le iphuma kunhlanganiso ezizimeleyo la kumabandla ezombusazwe aphikisayo. Enye yalezinhlanganiso yiWomen for Women Zimbabwe yona esisungule uhlelo olukhuthaza abasakhulayo labesifazana ukuthi bavote kukhetho oluzayo libizwa ngokuthi #SheVotes2018. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo oselobe ugwalo olumayelana ngokuphatheka kwabasakhulayo kwezombusazwe umnumzana Pluto Ntabende.
Abasakhulayo kusuka babe lokwesaba esikhathini eziningi. Sibe le-political violence eningi eminyakeni edlulileyo. So abasakhulayo basuka babe lokwesaba njalo kulabanye ababona vele kungabathi politics babengazwisisi ukuthi kuba affecta njani.
Kodwa lakathesi yini umumo umubi kangaka elizweni? Bakhona abasakhulayo abalokhu bengazihluphi ngendaba zombusazwe la ngendaba zokuvota?
Kakhulu bakhona baningi kakhulu, kodwa ngibona kuqakathekile ukuthi sibakhuthaze ngoba kathesi bona bazibona behlupheka nje ngendaba ze-economy, kodwa bafuna ukuchasiselwa ukuba kungenelana njani lendaba ze-politics, indaba zombusazwe, ukwenzela ukuthi bona bephatheka labo.
Ukhona kuyini okungenziwa okungenza abasakhulayo bavote ngobuningi kukhetho luka-2018?
Kwenze kahle kahle lokhu mina ukuloba kwami ibhuku nje ngokunye esingakwenza, kodwa kufanele kube lama-outreach programs afundisa abasakhulayo ngendaba zepolitiki eziningi ndlela abangaphatheka ngazo. Njalo ngibona wona ama-political parties lawo awayenzi okwaneleyo ukuba bakhuthaze abasakhulayo.
Isithini isihloko sogwalo lwakho njalo luphuma nini?
Isihloko sogwalo lwami sithi lona The Political Dilemma. Lizabe luphuma ngomgqibelo ozayo 4 February, silukhiphela e-public library, uBulawayo public library.
Ngezinye indlela uthi wena lujonge ukukhuthaza abasakhulayo ukubana baphatheke kwezombusazwe njalo bavote?
Yebo kakhulu, ngokokuqala nje lokhu, ntemba sizoba lezinye indlela zokubakhuthaza.
Alo-ke ngumnumzana Pluto Ntabende osakhulayo oselobe ugwalo olumayelana ngokuphatheka kwabasakhulayo kwezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ugatsha lwezokulima olwabalimisi olwemathobhelele North Agricultural Extension Services i-Agritech selwethule imbiko ethi amasimu amaningi alinywe ngesikhathi sokulima somnyaka ka-2016 kumfufu kusiya ku-2017 mbimbitho zisesimeni esihle kakhulu okungabe kuphathiswa ukuthi izulu linaphose nsuku zonke. Unompumelelo moyo siphalolo daba ngugcweleyo ekoBulawayo.
Umqondisi weRX eMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, uthi isimo sezilimo sihle kakhulu esigabeni sakhe, wakhuthaza abalimi ukuba baqhubeke benakekela izilimo zabo ngokuzihlakulela, ukukhupha ukhula emasimini kanye lokufaka umvundiso kuzilimo ngesikhathi.
Masimini ngasikhangele isigaba seMathebeleland North izulu liyana kakhulu phose nsuku zonke. Abalimi baphumile balimile ikakhulu umumbu amabele lenyawuthi. Kodwa esikunanzelelayo ngokuna kwezulu leli ukubana abalimi kade belungiselele kwachiyana. Kulo mlimi obelime wafaka umqube emasimini, kube lo mlimi obengafakanga umqube ngitsho emasimini. Kube lo mlimi obefake lo mvundiso i-compound D njalo elayo leyo kuzalisa esithi ammonium nitrate.
Uthe abalimi bananzelele ubudli ukuze bathathe inyathela masinya ngoba bulakho ukwehlisa isivuno, ethi labanye abalimi sebeqalile ukulima indumba.
Sibuye sikhuthaze ukuthi abalimi kabananzelele ukuthi ubudli nxa busiba khona emasimini babuthathela inyathelo elifaneleyo ngokubonisana labalimi ezigabeni lapho abalima khona ngoba ubudli ngokunye okwehlisa isivuno kumbe okungachithiza lokho esikulimileyo kungaze lutho kube sokusithi ukukhula lakho kuyasidlela lusensimini yomumbu lukhula nxa olude lusensimini yamabele lukhula sizositsheba asikunanzeleleni khonokho ukuthi kuyehlisa isivuno se
umlimisi we-Arex osesiqintini sebubi unkosikazi Zanele Brenda Dube uthe izilimo eziningi zinhle ethi ezalinywa echebechebeni sezidinga umvundiso kuthi lezo esezihlaselwe yibudli abalimi sebeqalile njalo ukufaka imithi enqabela ukumemetheka kobudli
isiqintini sethu sasebubi okwakhathesi izilimo eziningi inhle ngaphandle nje kokuba eziningi ezisechebechebeni sezifanele ukuthi ngabe ziyafakwa i-fertilizer yaphezulu esithi top dressing then eziningi zihlaselwe yisibungu esisuke saba khona kodwa kunganani abalimi basenqabela lesi sibungu besebenzisa imithi ama-pesticides ngesilungu
uma kuqathaniswa lomnyaka wokulima odlule Lonyaka abalimi abanenyi bakhangelele ukuyichaya inala izulu lina phose malanga onke kuthi abalima masinya abanye belima ngokuthelezela sezivuthiwe izilimo ezinjengomumbu ibhobola lezinye okokuthi sebeqalile ukuthengisa umumbu omanzi ulude amakhowa lamakhomane emkambo wembida kobulawayo Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Ukukhethwa kukankosikazi Betsy DeVos ukuba ngumongameli Donald Trump waseMelika ukuba ngumphathi ntambo wezemfundo sekubangele inhlupho ezithile abanye besithi lumama akalalwazi olujulile ngezemfundo njalo abalathemba lokuthi uzaqhubha umsebenzi kakuhle iningi eliphikisa lelinyathelo lithi uDivo uzaphambanisa elakusasa labasakhulayo abaningi beMelika kanye lezifundo zonke jikelele. Ukuhlaziya lolu daba uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezomfundo.
Akuvele kube into embi ukukhetha umuntu ongelalwazi kuleyo ndawo lapho amele asebenzele khona. Aluba nje kuyafana lokuthatha umuntu ojayele ukuhlala ebukele umtshayelo wemota eqhuba imota. Abe sesithi hayi lami imota ngingayiqhuba ngayidrayive. Imota leyo ilako kuyatshayelela ngobana uyabe ecabanga ngenhliziyo. Athi ngezenzo.
Ukukhetha lokho kukamongameli Trump kuyasitshelani lokukhokhela kwakhe.
Nanxa sisizwe into njengazona lezo lokunye okuthize sikuzwayo sibona ngathi mhlawumbe yena Trump lowo kazwisisi umsebenzi alawo njengomongameli weMelika engxenye ukhangele kakhulu njengoba sisazi ukuthi ngusomabhizinisi singabona ulwazi lwakhe olukhulu lungaphelela khonapho
unkosikazi DeVos angathatha lesi sikhundla esiyamosha ungathi kuzoba kuyinto ezophambanisa umphakathi weMelika na
uzawuphambanisa kakhulu umphakathi weMelika kathi angithi imfundo iyo isisekelo senqubela phambili esizwe ngesizwe ingabe isiphi isizwe lapho ungaqhutshwa khona inhlelo zemfundo ezinhle eziqondileyo kulako kuba lo mthelela omubi kakhulu ngobana abantwana bavele bonakale besukela phansi bathi besiya phezulu
angithi uyazi vele ukuthi eZimbabwe vele abantu abaningi basibheka njengathi thina singabantu abafundile uma sesibuya lana kwelemelika sesifuna ukufunda wena ungathi ukuthatha isikhundla lokho kuka divorce kuzophambanisa imfundo zezizalwane zeZimbabwe ezizobuya zifunda lana
eqinisweni angathatha nje imfundo ayithathe mahlayana kulasala amabizo abo MIT Thomas kuyasala kungamabizo kuphela.
Ulasi isiluleko naso kunikeza laba abazimisele ukuzofunda kwelemelika kulesi sikhathi.
Ngabathi bangeke bahlolisise indaba bengakabhudlukeli bangakholisi ukuthi mina ngizabe uyafunda emelika. Ngabakaqale bangeke balandele ukuhlela uThambo nabahulumeni wakhe lo. Bajongeni njengoba ngisitsho bazasuka lapha ekhaya bethi bayafunda izinto ezilomkantsho.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla. Osebenza kwezokufundisa ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseGwanda. Linga kotla uhlelo Studio 7 kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connections ixoxa ngokubhalisa ukuvota ukukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozwayo. Bayabhalisa na abasakhulayo, thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandileyo, wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemorocco seliphindele ukuba lilunga lenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union ngemva kokuphuma eminyakeni edluleyo amachumi amathathu edluleyo laloba kulamanye amazwe akade ephikisa ukuthi lelo lizwe lamukelwe njalo ku-AU. Ikomiti yedalela eParliamente ebona ngokwethulwa kwemithetho yamalunga e-Standing Rules and Orders Committee sivumelane ukuthi amalunga edale kunye labaphathi ntambo sokuzamele baveze inotho abalayo. Lanxa lokhu kukhona phansi kwesekelo sombuso welizwe bekungakaze kwemukelwe. Phansi komthetho lo kuza kuba loluhlu lapho okuzafakwa emphakathini ukuthi amalunga alenotho enganani ukuze uZulu abekwazi ngenjongo yokwenqabela ukungethembeki lokuhuquluza inotho. Lumthetho ozamele uqale uhanjiswe edalela eParliamente uhlaziwe andubana kube ngumthetho. Kodwa amalunga edalela eParliamente athandabuza ukuthi bona kuyini okumele bakuvezele inotho yabo bona bengenelisi ukusebenzisa izikhundla zabo ukubuthelela inotho. Omunye walamalunga ngumnumzana Prince Adubeko Sibanda webandla le-MDCT esixoxelaye ngalolu daba.
Angila budget engiyicontroller mina as a member of parliament. Angila corruption engingayenza njengelunga ledalela eParliament. Angila access to ama public resources okuthiwa khona ngingagcina sengiwathatha. So ke kimi as an individual ngibona kuma MPs kungela sense ngoba angila amandla engilawo mina engawasebenzisa mhlawumbe ukuthi ngitshontshe imali kahulumende kuma ministries kumbe kuma public entities afana nama parastatals kumbe even ukuthi ngiinfluence iposition yami ngiyami ukuthi ngiyethatha kumbe lokho okwama private private sector. Kodwa uminister ngibona kuyinto eqakathekileyo ngoba phela ama ministers ungazama ukukhangela balama budget abawaranayo. I-budget ye-ministry yonke umuntu oyicontrolayo nguminister. Yikho uminister ekwazi ukuthi ethatha imali zezimdefe ethi ngiyesebenzisa u-constituency yami. Okutsho ukuthi lakho kulula njalo ukuthi angadothi efuna uminister angathatha nje imali yeyinye i-parastatal eyisebenzise ngendlela azifunayo. Kanti njalo ungakhangela ama ministers othi ngiphi umzekeliso kuminister obona kumbe ngezamanzi nxa kuthiwa khona sokusakhiwa amadamu kusenziwa esingathi ngamathenda nalawa nokuthi kwakhiwe idamu uminister ule input ule final say akubhalwanga ye but kodwa ule final say okutsho ukuthi kulula ukuthi uminister efumbathise ukwenzela ukuthi influence i-decision.
Manje kuyini osekuzayenziwa kathesi kuwona lo umthetho?
Engikukhangeleleyo mina ukuthi ukuze si operate kuhle bangatsho sithi work of parliament ukuthi babhala amaphepha bawafaka amaphepha lawana ukuthi abe khona kumapijonelo wethu sawabona amaphepha akhona but njengoba ngisitsho kimi la kuma members eParliament amaningi kakumekha ngisense konkuyana ukuthi khona bese nithiwa khona ndiclare yikuyini okwesatshelwa ukuthi njengelunga ledalela eParliament ngakutshontsha. Akula angila access to imali kahulumende, angila access to ama public resources. Esikukhangeleleyo ke ukuthi aluba bayakuletha edalela eParliamente ukwenzela ukuthi ilunga lelunga liphe umbono walo ukuthi lona likubona njani khonokho abakuthoyo. Ngoba eqinisweni akuncedi lutho ukuthi ilunga ledalela eParliamente elingumyanga njengami ngihambe ngisiya declare khonokho engingelakho. Sengisitsho ukuthi ke publicly sengifuna ukuyazenza ngibe inhlekisa ukuthi angila lutho, angila ngitsho le nkomo, ngitsho le mbuzi.
Manje ubona ungani umthetho lo uzaphumelela na nxa sikhangele ukubana
abaphathintambo ama ministers yiwo akhanya esetheswa amacala nxa kukhangelwa umthetho nalo
amboni kuphumelela lutho eZimbabwe olufana lento edinga ukuthi kube le transparency eZimbabwe thina sile history we are on record ukuthi kusukela ngo 1980 asila muntu okucabinet omphathintambo wake watholakala elecala lokweba ama public resources wahamba wa server ethi esibaziyo yilabana abathi bethi betholakale ngecala ngesandura commission u president ke waseba padona wabasebeyekelwa basokuthiwa khona amacala abo hayi ayacitshwa ngakusela la record ukuthi umuntu lo wake watholakala elecala ngoba baba padondi u president welizwe so ke ngokubona kwami yesu zakhuluma ngakho sikhulume ngakho kubhalwa ngamaphepha kwakhona kodwa ngamaphepha ongasoze kusebenze lutho ngoba akula muntu okulandelelayo
Hello ke umnumzana Prince Dube Kosibanda ilunga ledalela eParliamente engowebandla leMDCT obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo Umlobi osakhulayo kwezokubhala ingwalo uzenzele inkomo usethule ugwalo olulezinkondlo ezilikhulu lamachumi amabili ngolimi lwesindebele. Unkomo uthi inhloso yokuthi ulimi lwesindebele lunganyamalali loba abadala bengasekho. UBenedict Nhlapho siphala lo daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Yimu uzenzele inkomo triple M ozale kheze emaphisi esigodini sengwemnyama ngazala khona ngakhulela esikoleni sakobulayo ngabe ngafunda into abenza sefounders ngaphiwa ngaphansi kwamakhala ngabe ngaphiwa ngaphansi kwenelwe angibolekwanga kube ngabolekwa kube sebathatha abanomona
lumlobo osacathulayo kwezokubhala izingwalo uthi bufakazi bokuthi ulimi lwesindebelo olujulileyo luya lokhu linyamalala ikakhulu entsheni yiso isizathu esimenze abhale inqwaba yenkondlo Lezinkondlo kuzange kube ngovuka ngkhona utshwala besikhaphe khaphe kodwa luhambo luqale ngo 1996 unkomo esafinyela esilathini
Isihloko sithi sivuso lwenkaba sivuselela ulimi lethu sibisela ulimi lethu sizukulane lesikhona lesizayo ukuze lungachabalani Lile nkondlo ezi 120 ezibhalwe yimuzenzele inkomo ngiyi-1 kungekho umuntu enginayo
Unkomo uthi lolu gwalo lungumkhombandlela wempilo kodwa olubhalwe ngolimi olunamithayo impela. Kukho konke lokho uthi yinye kuphela injongo ukuvuselela ulimi alwenze lukhwabithwe yintsha ukuze lungachabalali kusasa. Zehlukile ngolimi lenjongo inkondlo zakhe. Zikhona ezalabo abasemathandweni, kube lezezitha, kunakwe abafelweyo, kungenwe kwezombusazwe, kanye labathabe bedlulisa labo balesabelo kulolugwalo. Ikhona ke enye ezothando lapho acothoza khona amantombazana angamabele endlela.
Akulona uthando lolo ntombazana, wadlala ngami, wadlala ngothando, wadlala ngesihlima zanhliziyo, wayifaka amanxeba enhliziyo yami. Akulona uthando lolo ntombazana, bangabantu besilisa bethintana ngawe, babantu besilisa belimazana ngawe, babantu besilisa bebulana ngawe, akulona uthando lolo. Ngakubona umuhle ngingazi ngaphakathi kwakho, ngaphephukela kuwe kwephepha liphishwa yisafunguzani, ngawela kuwe okwempokani iwele echagweni, wangilahla wangilaklaza.
Banengika abathanda ulimi lwesintu abancumayo umsebenzi kankomo ikakhulu nxa ukukhangelwa ukuthi nengi lentanga yakhe sebekhetha ukwaziwa ngokusikhipha ngamakhala esikhiwa kulokwazi ulimi lwabo. Umnumzana Alton Sibanda uthi into engagcina ulimi luphila ikusekelwa kwabalobi abafana lonkomo.
Ndithemba wonke umuntu osedlule kulolu lugwalo walufunda ufunde kabanzi. Le ngane zingafunda kabanzi kilo. Ngabadala bangafunda kakhulu kilo muhle umsebenzi wezonkomo la.
Unkomo uthi kwamanje uphakathi kokudinga indlela yokuthi ugwalo lwakhe lufinyelele ingane esesikolweni eZimbabwe. Ufuna njalo lamankampani ezingwalo angamsiza ukuthi lolu gwalo lufinyelele endaweni zonke zelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Akweza imidlalo lamhlanje isiphawulwe okusemthethweni inhlanganiso ye-Royal Cup Trust, inhlanganiso ehlose ukuthuthukisa ezamasiko isebenzisa ezemidlalo. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Umkhosi wokuthula okusemthethweni inhlanganiso ye-Royal Cup Trust uqutshelwe endaweni ye-Trade Fair esedolobheni lakoBulawayo ngolwesihlanu olwedlulileyo. Umgcini sihlalo walenhlanganiso induna uChief Kaisandiweni yena othi injongo yabo ngeyokuvuselela ezamasiko besebenzisa ezemidlalo hatshi kwele Zimbabwe kuphela kodwa kuzwekazi lase-Afrika jikelele. Loba nje bekumenywe abaphathintambo abatshiyeneyo abagoqela wezemidlalo umakhosini Hlongwane kanye lomongameli wekhansili yezinduna uChief Fortune Charumbira kulo mkhosi bona abangasenelisanga ukubuya. Induna uNdiweni uchayele ihlombe ihlekana labantu abathe gwaqa bezozibonela mathupha kusungulwa ngokusemthethweni linhlanganiso. Inkezo ye-Royal Cup iqale enyakenye lapho iqembu layelindaza elingqikelane khona leli Gilport Lions laseBotswana kuyingxenye yenhlelo zokuthakazelela ukufikisa kweqembu layelindaza iminyaka engama-91 labakhona. Lo nyaka ke abaqoqi bayo inkezo ye-Royal Cup bakubone kufanele ukuba bahle babumbe inhlanganiso ezaqhubekisela phambili lo msebenzi abawuqale enyakenye. Yikho ke ukubunjwa kwe-Royal Cup Trust okuyiyo ke ebisethulwa kuZulu okusemthethweni. Usomabhizimisi wakoBulawayo uKenneth Mhlophe nguye ophe isibongo ekupheleni kwalomkhosi njalo utshayele ihlombe linhlanganiso ngokuthatha inyathelo elokuthuthukisa ezamasiko elizweni.
Siyabonga kakhulu inkosi isebenzisa kezo lesibona lapha phambi kwethu ukuthuthukisa amasiko ethu. Siyabonga amasiko ethu kayangani asabhakathi noma kubuya izinto ezinhle kangaka.
Lo nyaka inhlanganiso ye-Royal Cup Trust lenhlelo ezokuba iqembu layelendazi lidlalelile emanzini Wanderers elaseSwaziland. Loba nje kungakacaci ukuba lo mdlalo uzaqhubekela phambili yini. Kule mibiko ethi iqembu layelendazi lifuna ukubona ubufakazi bokuba lizathola imbadalo yalo yokuphatheka kulo mdlalo. Ikanti isiphathamandla se-Royal Cup Trust uNkosinathi Ndiweni yena uthi bangamema iloba yiliphi iqembu ukuba liphatheke emdlalweni we-Royal Cup nxa iqembu layelendazi litshila izikeyi. Ngokuhamba kwesikhathi linhlanganiso ikhangelele ukuba igoqele leminye imidlalo etshiyeneyo hatshi ukwala lilokhu liqhuba imincintiswano yomdlalo wenguqu kuphela. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Inzwisa ingoma emnandi ingoma kaZahara ebambisana lo George Munetsi ingoma ethi yona incwadi encane isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo kuhlelo lwethu lalamhlanje. Abenhlanganiso ye-National AIDS Council bathi sebesabalalisa uhlelo lokuhlola abantu igazi ukuba ligciwane le-HIV na olwe moonlight testing oluqhutshwa ntambama. Abasakhulayo sebekhuthazwa ukuthi babhalise ukuvota ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.